sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNkwezi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevele bekhona kwaba. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Kulabanye abantu abathi kaliqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwe-CCC candidate selection process. Kuyaqhobozela umali saka kuqembu le-Highlanders. Salethulelazi abatsha ezokholo lwesiKristu lokunye okufanayo. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Kulabanye abantu abathi kaliqhutshwa ngemfanelo uhlelo lokudinga abazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kodwa ibandla leli liya kudlula lokho. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abatoba ngo-provincial o-deputy babo. They are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho. I-concept inhle, ibizo layo lihle. Kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancu?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano. Nxa kuyi-candidate yayingu-MP yadliwayo, yiyo obuyezo announce umhlangano, announce ama-date. Etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano elanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi, enkayi South, ungachecka umuntu ethusi ombuzayo, uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uyokuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebizwa ngendlela engayisi.
Kumele singakwamiswa njani?
Uyabona into yokakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells what structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu belamandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani. Yiba abantu who decide who is going where even ku-next election. Abantu bona khona bayazikhetha bazifake ende kabafike. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu abantu ababevele bekhona khonapha. Okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa ye-Freedom Alliance. Kodwa umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-CCC uyakulandula lokho.
Into yokuqala sifuna ukuphendula ukuthi uhlelo luhamba kahle ngenxa yokuthi sasile ama-studies amane khathesi sesiqedisa esithi i-validation le-consensus lapho ama-stakeholders abahlali besigaba mbekuwarding mbeku-constituency abayakuthi gwaqa bavumelane ukuthi umuntu ongasimela ngubani. Yikho-ke sokusele nje indawo ezimbili kakhulu iBulawayo leHarare. Sizaqedisa nje khathesi ngoba azange sifune ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, njalo sihamba labantu njengoba ibandla lethu libandla labantu. Yinto yokuqala abantu bajayele imvelo ethi tradition, le yinto yokuqala ezweni. Yikho ke sizabe lokho si-improve iyenze.
Kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bamafa bathi uhlelo lolu aluqhutshwa ngemfanelo. Labo abantu abalezikhundla babiza imihlangano endaweni lapho bebefunayo, abanye abantu bengahambi into ezinjalo. So bayakhonona khonapho.
Kwakhathesi akula ngisho lapho okuphambanisika khona ngabantu abanye nje abaphonga ufuna ukukhuluma izinto bangabelwazi. Izolo nje lanamhla lokho kodwa simashingo next week lanezibuya iziki sabe sicedisa iBulawayo leHarare. Akunakucabana into zonke zihamba kahle, sizalitshela kakhulu ama-journalists ukuthi sesicedise singaphi.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-CCC. Besixoxa laye ekoBulawayo. Abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo kwenza ukuba abangela amathalakitha kumbe inkabi zokulima begebhe amagodi amancane emasimini behlanyele abakufunayo. Bathi lokhu kubalethela izivuno esihle.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sebelima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba futhi ke-accommodate umuntu onke okokuqala. Nxa kuyukuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba ngisetsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, udebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini, igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho sele silokhu sihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobu manzi. Ugatshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi ukuthini, umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofake wakwani ufida igodi lakho, igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho uzayifaka khona. Akufanani lokuthi ulime ngenkomo ubuthelile umquba kwezinye indawo yabo ungafikanga kwezinye indawo yawufikile, kodwa kugatshompo kuyabe ukwazi ukuthi isilimo sakho lapho sifake khona definitely kulomquba, kutsho ukuthi isivuno sakho sikhangele isivuno esinjani esingcono kulalokho oyabe uzakwenza nxa usebenzisa ezinye izindlela zani zokulima. So ugatshompo uqakatheke kakhulu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane esabeleni seMatabeleland North.
Sikhangele bakithi i-climatic change isiguqulile umkhathi, umkhathi izulu alisani ngendlela yiyo njengakudala. So okukhuthazakala kakhulu ukuthi abantu kabalime indlela zikagatshompo lezi esizifundiswayo. Ugatshompo yindlela enhle elula yokulima, ugebha amagodi akho. Uyavuselelisa umhlabathi, lobo umhlabathi ade usugugile usungani usuvuthukile, ungahlala ugebha amagodi wani ndawo ufake umquba kuyavukeleka kunone kube indawo entsha kakhulu emangalisayo. Ungathi uyakhangela futhi lesivuno ositholayo kakufanani nokulima njengalokho esikulima ngenkomo. So kuyakhuthazwa ukuthi abalimi climatic change le siyibonayo, isikhathi sezulu sesisincinyane akusaqedakala ezomkhathi, sigqugquzela ukuthi abalimi belime indlela zikagatshompo zenezo esizifundiswa nguhulumende hlilo lubizwa kuthiwa yintwasa.
Incwadi kwezokulima umnumzana Everson Ndlovu uthi ukulima lokhu kunceda abalimi abaningi kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Asithi usufake isivuno sakho phansi sesimila pana, uyahlanyela amakhabe amajodo anabayo lawo ayakhava indawo yakho, aya acta njengani njengemulch. Kubuye futhi ngithi kanenginengi besikhanyele ukuthi abantu bayenza ugatshompo but bale belokho behlanyela umumbu. Let's also go for small grain esithi lezi suku i-traditional grains, unyawuthi, ibele, uphoko. Let's go for small grain ngoba i-small grain lazo zilakho ukuthi zithi withstand ini ama drought ama dry conditions. So kuyaphathisa futhi singagijimisa umumbu thina semathebhelenti ngoba wonke umuntu udla umumbu. You rather lime ivele lakho xa ungafuna ukudla isitwa sakhona ulithengise uyethenga impuphu yani yomumbu. But you have made money then. Ongwebu laba they are promoting small grain, meaning good, there is a ready market for small grain. So ia acta therefore as insurance kuwe even ungathandi kuyidla.
Kodwa kulabanye abathi uhlelo lolu luhlupha ngokuthi ufunakala amandla ukusebenzisa ikhuba lezandla lokunye. Ngimele iStudio 7 kuseMaryland ngoCape Stube.
Sangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine lithi kungamangala uhlaza tshoko ukuba lelingasiya selithuthune idolobho le-Bakhmut. Abalwayo kwele-Sudan bavumelane ukuba kubekwe izikhali phansi kwezinsuku eziyisikhombisa kuzadingwa indlela yokukhumisana umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje ngilomchumayeli okholelwa njalo kwezamasiko umnumzana uBusane Sfanda. Usiphatheleni namhlanje.
Sibonge babunkomo labalaleli. Engiphathele khona namhlanje nangu. Bengilombuzo ngingedwa ngizama ukuziphendula. Masibuka umdali yonke into wakayidalile kazenzanga futhi. Uzidale nje sisonke but sangafani. Ama China balenkolo yabo iBuddhism ekhambisana lesiko labo. UNkulunkulu zambula kubo through inkolo yabo lesiko labo. AmaNdiya labo balenkolo yabo okuthiwa yiHinduism. AmaJuda balenkolo yabo okuthiwa yiJudaism. AmaArabs balenkolo yabo okuthiwa yiIslamic Muslim. UNkulunkulu zambula kwinkolo yabo nangendlela zabo. AmaKhiwa abelungu balenkolo yabo okuthiwa Christianity. UNkulunkulu zambula through inkolo yabo namasiko abo. Ithini inkolelo yomuntu omnyama? Ithini inkolo yomuntu omnyama? UNkulunkulu azambula through ngayo namasiko abo. Ngokusidalile umdali kasifani. Esidalile siyizizwe lezizwe. Usiphi indlela yethu yokukhonza engafani? Lamasiko ethu kawafani. Uzambula ngendlela yethu asidale ngayo. Ibithini indlela yethu yokumkhonza umdali mandulo before colonization? Ibithini indlela yokumkhonza umdali lapho sibe simona umdali ezambula? Sibona silamathi akhulumayo njelele ebesibona umdali mpela ukuthi uyazambula. Umuntu omnyama kube kuyena yena obephowerful. Ibithini inkolo yethu? Inkolo yethu African spirituality besimkhonza ngomoya. Umuntu omnyama umuntu omoya. UNkulunkulu bezambula direct kokhokho. Ubeziveza direct kokhokho. That's why kade bephowerful. Siphumile thina endleleni yethu salandela indlela yezinye izizwe. That's why izweni kunje. That's why izweni kunje. Siphumile endleleni ebesixhumanisa nomdala, ebesimbiza asive, ebesimbiza asisabele. Saphuma, sithi namhlanje wayi kunje, wayi kubulawana, wayi simo sinje, wayi simo sinje, wayi thina wayi singazibuza ukuthi sisahamba ngalani ndlela umdala wayisidalele yona na. Ngoba izizwe lezizwe uzidalile, zonke izizwe waziphi indlela yazo yokumkhonza. Ithini indlela yomuntu omnyama? Ithini indlela yethu as an African? UNkulunkulu asamukela ngayo, basizwa ngayo, asibona ngayo. Once sayithola samazi leyo ndlela, umdali uyochibilika benathi. Ngoba kubi ezweni, kubi ezweni. Asithi isikhathi sobunzima sokuphila esidlula lesi sikuzo. Kubi ezweni, kubi ezweni.
ithini indlela yethu umdali ebesimemeza ngayo asizwe umntomo yami uyathandaza every ukona ukuthi uyakhuleka entabeni uyakhuleka emanzini yakho ikuphi nakuphi uyakhuleka but umdali kasizwe ngoba izimo zisiqhubeka siba waste than ukuthi zibe better ithini indlela yethu esixhumanisa lomuntu ngoba izizwe lezizwe zibambelele kundlela yakho bale ndlela yabo abamkhonza ngayo umdali abathi bamememeza sabele thina as an African ithini yethu indlela once sayithola le ndlela sayilandela izinto ziyokhuleka umdali uyochibilika benathi sibonge ifihlo iyezulu wena nkulunkulu omdala sonini lanini nguwo phethe emhlabeni ezulwini yonke indawo kulawula wena sikhombe indlela yethu yokuphila mdala silahlekile ngoba izizwe lezizwe ziyayazi indlela yazo kodwa thina as an African indlela yethu asiyazi sibonise ngoba once sayithola indlela yethu nathi siyofana lezinye izizwe sibobuyela sibe powerful siyabuyela ube nathi mdala khuleka sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mchumayeli umnumzana Busani Sfanda asifeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo igama Muntungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Muntungami Linkomo. Sike sizwe ezamasiko namhlanje.
Sengana masiko wesizwe umandla
baba mkhulu uthelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngodaba lwenkubalo hambe inkubalo kuyini uze sihlaziye udaba lolu silomnumza nambuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo ngwenya
ngibingelela babudube labalaleli bakho bonke nje jikelele kanye labasakazi bethu ngithi namhlanje nje ake sithathaneni ke sibuyelele endulo esibheke ezamasiko ikakhulu amasiko ayesenziwa kumbe imikhuba eyayisenziwa nxa ngabe kuchoniwe lizakhumbula ukuthi kulesiko elalibizwa kuthiwa ikudliwa kwenkubalo inkubalo ngizathi mina inyama noma ngithi sidlo esasidliwa ngenyama okwakubulawa imbuzi imbuzi leyo ibisihlinzwa nje ifitshane kuphela kuthi nxa sekwenziwe njalo bese kuphekwa kuhlanganiswe nemithanyana nje ehlukahlukene eyaziwa kakhulu ngumelapho wendabuko noma inyanga nje kwakuthi nxa kade kuchoniwe ngosuku oluzalandela uzafika lo ozaba ozobadlisa inkubalo akangene ekhaya ufika nje ame ngaphandle laphana laba basekhaya sebezaphuma ke bafike laphana bahlukane ngokobulili omama babe ngapha obaba babe ngapha wayethi ke nxa esebadlisa leyo nkubalo noma ngiqale ngokuthi yayisenziwa kanjani inkubalo kwakubaswa umlilo umlilo wakhona wawungabaswa ngenkuni ezilameva njalo inkuni zakhona zazingathezwa phansi okumele zithezwe phezulu kwesihlahla njalo kwakuthi ke lowo muntu ongiyoza badlisa inkubalo abesepheka inyama leyana ehlanganise lemithi njengoba sengike ngatsho uthi nxa sekunjalo abesepheka isitshwala esenziwe ngophoko okanye amabele okanye izimba lemve
ozala zongwenya soke akuchasisela kancane ngakhonokho ukuthi kwakuvele ukubanjwa njani
kwakuthi nxa isidliwa leyo nkubalo kuphinde futhi kubilise lo chako lubekwe laphana okanye amanzi lalo futhi luzofaka izimpanjana zemitshana ethile okuza kuthi nxa sebe sidla laphana omama bazafika laphana bame phezu kobulongo obuzabe bunjwe ngulowo melapho wendabuko labo baba bame ngale lizananzelela futhi ukuthi obaba babesidlela phambi kwesibaya leso sidlo omama besidlela ngale esiphaleni njengoba siyazi ukuthi omabizo kuthiwa isibuya kwakuthi ke nxa sekunjalo sebemile khona lapho uzobaqhubela ke lo isithwala lesi siyabe siphekwe ngamabele noma ngophoko uza siluma aphinda sikhafule yabe sethatha uchako lola alumumathe aphinde alukhafule emva kwalokho ke kuzabe esethatha le nyama leyana layo futhi ayidle kodwa angayiqhoba amathambo okuzathi uma sebeqedile khona lapho ke lowo melaphi indaba kuyabe seqoqa wonke amathambo lawana kwesokusithi ke lo uyabe ngekho ngalelo langa umela phenda buko wayethatha isithwala esane siseleyo ayisilengisa nxa singesabo mama silengise khona ngale esiphaleni nxa singesabo baba uza silengisa eminyango ewesibaya abazafika la abazafika bezinto efanayo la yayidliwa kanjalo kwinkubalo inhloso yenkubalo kwakuyikuthi kuyisusa ithunzi elinyama lokufa lele selingene kuleli khaya kuphinde futhi kunikezwe nesithunzi kulaba abasuke bekhala yiyo ke indlela inkubalo eyidliwa ngakhona abantu bananzelela ukuthi kule khubalo kuphinde kube nenkubalo kuyizinto ezimbili ezingafani lezo kodwa zonke zenziwa ngemithi
hayi ke udaba lwethu luma lapha namhlanje kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa ngenkubalo lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu
kwezemidlalo iqembu ledynamo sibe nguthikile obhanga 00 lelemanika diamonds emdlalweni odlalwe namuhla umdlalo weqembu ewange letriangle united ufike emaphethelweni ngokufanayo kusenjalo isile ngesikhala senaliti inkokeli yeqembu le-Highlanders abalandeli beqembu sebefuna ukuyisusela amanqe emhlanganweni oqhutshwe namuhla eBuzo Clubhouse bathi indaba zemali aziqondakali njalo basola ukusebenza kwenkokeli yeqembu leli kubika uEzra Jesus Banda
kulabalandeli beqembu akade befuna ukuba kuxotshwe inkokeli yeqembu leli emhlanganweni lowo kulandela ukuxokozela okumangalisayo phezu kodaba lemali okuthiwa kayisetshenziswanga ngemfanelo onyakenye u-Isaac Donga olilunga le-Highlanders kubefuna abaphathi bebhose baxotshwe
abantu bebesithi bahambe ngoba kabasidiseki ngendlela abaphathe ngayo imali yikho okubenze abantu bathukuthele ukuthi kabahambe
omunye njalo umlandeli webhoso uChris Zulu uthi abaphethe leli qembu bayalwa
umhlangano ube khona kodwa kuningi kakhulu ongahambi kahle ongalimaza iqembu lethu uma kungaqhubeka kungaleya ndlela kungalungiswa I think kumele benwe nesambululo ikakhulu indlela i-board ne-executive ezibonise ukuthi zisebenza kanjani phakathi phambi kwama-members akusimo esihle lokuyana kuyalimaza iqembu I think in the near future kumele kulungiswe ukuthi iqembu lethu libe right
owake waqeqesha iqembu le-Highlanders labafanyana abancane u-Ali Baba Dube uthi inkokeli yebhozo isiyehlulekile
awuhambanga kahle vele into zangkhona bekungaqondakali ukuthi ibhodi yangenela yezedv bayalwa njengo-chairman u-chairman vele kalaleli muntu inokuthi unguye
ukwehlula ekuqaleni komnyaka lapho umgcini ngceke weqembu uBusani Mthombeni angazange aphakele khona abalandeli ukuba imali imi njani kwenza kuba nokuxozela emhlanganweni oqhutshwe namuhla umhlanhla bahlangene Dube oba nginobhala kwaleli qembu landisa ngokufuthelana kwamalunga ebhoso
siyakunanzelela ukuthi kuphuzile kwaze kwafika ngalesi sikhathi okwenze ukuthi umhlangano namuhla ube ngumhlangano onzima kakhulu ngabantu bebefuthelene wabuya nje kwathi ama-auditors lawo afika ibeka indaba yabo bayichaya kwakhanya ukuthi kulento ezimbalwa mhlawumbe ezingaphathwa kuhle kwase kusenza ukuthi le board layo igcizelele ukuthi kulento ezingahambi kuhle kukhanya-ke ukuthi kulokungasebenzisani kuhle phakathi kwe-board le-executive
omunye njalo ngumoden sikhuthele ngwenya owake waba ngumphathi we-Highlanders ochaza ngokwenzakaleyo kunomhlangano
kube loku phikisana kakhulu abanye besithi hayi yona i-executive kayitshaye phansi kayihambe kube lo mbono wokuthi kube le vote of no confidence abanye baphikisa kodwa ibhodi yacela yancenga sibili ukuthi hhayi asibanikeni ithuba ukuthi belungisise amaphutha abo so yikho lapho esikhona kathesi
kanda umgcinhlalo we-board of directors uqembu le-Highlanders uchaza ngobudlwangudlwangu obube khona
ngemva kokudluliselwa phambili aza kuya ngemva kwenyanga iyanga zaze zaba ngu-four months khonokho kuhluphile kwase kusithi ama-auditors akukhulumileyo lapha kukhanya engathi akutshengisi akutsho ukuthi kwathathwa izimali kodwa kakutshengisi ukuthi akudatwanga abakutho ukuthi amalunga-ke bebedinga ama-members ukuthi okuyikho yikuphi po njengoba ama-auditors ethi bangeke bakhulume okuhle ngalokho abakubonile
isisekelo isicelo sombuso weqembu le Highlanders sithi i-board yeqembu yiyo okumele ke iphathe intambo nxa kungenzeka uba i-executive isuswe esikhundleni kodwa i-board yalile umhlangano wanamuhla uqutshwe ukuze inkokheli yeqembu iqedise uphakela abalandeli beqembu ukuba imali yeqembu isetshenziswe njani inyakenye kodwa kwehlule ukuthi amalunga aleli qembu akuzwisise ngima nesitho 7 ngapha ngase-Highlanders Clubhouse igama lami ngezechisus banda
Uhlelo lwabatsha namhlanje ngilofundani Ndimande khona ngale ke kobulawayo. Ndimande unjani mfowethu?
Yati la mthembo osimba njani khona lapho emeli.
Asiphilile akusitshele ke sizokuthe ke lo hlelo oluqhubayo khona mbo lo hlelo lwani.
Oye lezi nsuku zinisebela ithombisona mbebini. Indoda le yasiyayo ngo-2020 iyayihlabela u-Cousin TV. Kunananto aningizayo ziyayicula umculo we-hip-hop kodwa nje yayiprojusa nje yonke into eyimizisi yayisenza.
Singathi ke kunini khona kunini
ye akuza kuba mhlaka 19 ogama khona ngale bevesi ngivela lapha thomela khona ngithi abantu bawazi ukuthi wathola imoto endaweni leyana ngokhulu kwami esitrich laphana mawusebe cricket so ikhosi kunilungiselela
libangake liwulungiselela khonokho njalo kuqakatheke ngani khonokho elifuna ukwenza
owathi esindle team yami endichwane kakhulu include sinemfowethu i-artist lapha kuhambaza abanye ngomzo 7 nomunisisi sangu-12 ukhona laphana i-town yaphekapheka ona uloku i-restaurant thize kwafela then lesemili futhi ka-cousin siyagijima kakhulu Bebe nga kol. Isindebeleni eli-35 years ukudlula akunamtshela ingoma eziningi kulayo khona so kakhe kakhulu ukuthi simkhumbule ngoba imizisi yonke akula-artist adingisele kulayo khona kobulawayo wonke ngesandra ngobani bewaphethisile abantu ngomzo ngobani ongabacabanga abasayelayo khona kobulawayo
ye akunxuse abantu
izandla zethu zinfitshane lapha emalungiseleleni so nje sihamba sikhothela izincwadi lapha lalapha emankampanini kodwa losupho nje abantu bakithi zafunela kakhulu ngingetshela injalo angazi ukuthi sebefunakakhonjisekakahle kanjea kanjani ukuthi indoda leyi sikhathe kakhulu lapha kwezomthelela kobulawayo
ngathina lo kholo manje ngibonga umdali ngokungikhokhela kuleto okomanje ngiyavuka faka imali uzobona ngothunya masengirocka le mic uzomuva beka amazero ngiphusha amakhoma bebengakholwa ngibatshela ngephupho
Abafisi ukuthi bakuphume bancede bangakuphuma njani?
Oye, abafisi ukusincedisa okuqala kule email yethu ngePlanet Dream @85@gmail.com. Then iinombolo zami ngu-0775872106. Bangangithinta kuzona leyo inombolo le mininingwane.
Ye, ungaziphinda iinombolo zakho?
Inombolo zami ngu-0775872106.
Namhlanje besilo fundani Ndimande ngikhuluma ke ngu-Calvin ujaha wayitshaya umculo njalo iprodusela abantu abaningi
bebethinyeke manje phakathi ngenile bebembekela aphansi manje bambona bavumile lentwani ikhulile ngetela sipolishekile.
Hayi ke namhlanje sigqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisa ngenjabulo. Umthembo sithembayo Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.